Xa engaribenanga i-seven days sesizalandela i-processes ke zebandla ezichasiswa ngonobhala jikelele ukuthi thina njenge-province sesizarecommenda kwi-national disciplinary committee ukuthi thathe amanyathelo ngalowo councilor owazange arizane simtshelileyo ukuthi arizane. Yikho-ke ama-processes atsho asezaqala. Akulanto esitshintshile eguqukileyo, hhayi lokho kufanana lendlela esakufaka ngayo ukuthi simpha 7 days ukuthi ayehle ekubeni-ke ngumsekeli kasodolobha.
Unobhala jikelele umnumzana Monsora kakwazi ukuthi kwenzakalani?
Unobhala jikelele uyakwazi konke okwenzakalayo, kodwa-ke kungumlando wakhe, kungokunye kwemisebenzi yakhe ukuthi akhumbuze inhlanganiso-ke ngesisekelo sebandla ukuthi kambe ama-processes ebandla ahamba njani. Yikho-ke usikhumbuzile-ke lathi ukuthi hhayi linanzelele-ke lina lixotshe muntu kalithini, kodwa-ke liyarecommenda ukuthi umuntu axotshwe xa kuyukuthi sihambanise. Kule branch disciplinary committee, ward disciplinary committee, district disciplinary committee, provincial disciplinary committee, le national disciplinary committee. Yikho-ke thina kungahlala i-disciplinary committee lapha sesizakarecommenda-ke kwi-national disciplinary committee-ke ukuthi lowo muntu-ke ngasuspend kumbe ngaxotshwa enhlanganisweni ngoba engalandelanga isinqumo sebandla. Ngoba singakhangela-ke i-national yiyo yathoyo yakhethayo ukuthi umsekeli-ke kasodolobho kumele kube ngubani ekusiyo province. I-province-ke ilandela isinqumo esavela kwi-national. Yithe kumele sibone ukuthi leso sinqumo siya-implementwa ngoba lowo councilor usesigabeni sethu ku-province yethu yakoBulawayo. Yikho-ke thina-ke simbhalele leyo ncwadi ukuthi hhayi ndoda zehlele wena, nxa ungafuna ukwehla sesirecommenda-ke u-national disciplinary committee ukuthi lowo muntu kanjani amiswe kuba lilungu lenhlanganiso.
Ngezinye indlela akulakuxabana lapha kumbe ukungazwisisani kubandla?
Hhayi, akulakuxabana ngitho, sikhuluma nje ilanguage efana nayo, sihlabela ingomanye, kodwa-ke bese sishiyana ngokuthi-ke amavesi angikhona kambe sifika sime njani lapha senze njani. Unobhala jikelele mbona ngani nje okwakhe ikukhumbuza okwethu umnumzana Gambarami sesimkhumbuzile, samtshela ukuthi ndoda yihla kuleso sihlalo nge-7 days mazehlele yena voluntary. Angayala-ke ukwehla-ke, yikho-ke sesi-activate-ke ama-processes okuthi-ke aye ku-disciplinary committee ka-suspend axotshwe. Lawo ama-processes sizalandela ngendlela okubekwe ngayo ngunobhala jikelele.